Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 kuNtulikazi 2024 Mokip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya angasisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidla.
Inyamazana zendle zithwalise nzima abantu ewange. Wayengumongameli wakule Melika umnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lwesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abanhlanganyeliso ye-Heads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uzakwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iconstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi-ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hhayi ubaba iba le bizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha i-constitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozokwenza ikuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba i-constitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Laye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusuze lenkinga
ngona. Ye, labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikaMgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bizi bemdumisa bempraise ukuthi ngamapraise singazi. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokho abakutshona. Bekungabe kuyavuma vele bekufuna abajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi. Kuthole laba abakhuluma iqiniso. Ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikaMgabe. Abantu abesithi uMgabe angaphumi yibo abagijima mhlawumbe sokuthiwa akaphume sebesithi mubi. Laye yena lo angabalalela bazamdukisa. Bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, ubaxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutu Msanga, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela i-constitution. Ngakho-ke asila doubt yokubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniso kumbe kungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichiyile yena ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele ukubana sikhangele lokhu akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo. Yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli. Usekhulumile, yikho ayakwenza.
Yes, siyabona ke kulamalunga ezanu PF amanye athi hayi kahlale
ushaye vision yakhe leka 2030 so kuzahambelana njalo konoko
abakorongo ngoba engena ukuqala akasifakanga wafaka ngabantu so abantu balelingele lokukhuluma lokho ababe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni so labo balelungelo lokukhuluma konoko konke kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli
lo ngumnumzana Nkuta Msaka ilunga lebandla lezanu PF obexoxa le studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi zewange leVictoria Falls zithi zifuna uhulumende akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle ikakhulu lwalabo abavelelwe zingozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingeyokuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono noyabo omele idale lephalamende esigabeni seWange West constituency umnumzana Vusi Muzimoyo uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975
yebo kambe uke wa amendwa ngo-2001 but kunengi osokwenzakele singakafiki namhlanje sesike zaba lama resettlement sokutholakeleke okwembayo phansi ama minerals konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana.
Kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo qede zibuye zithole inzuzo kutsho ukansela wekachechethe umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana yena ukhala ngodlame lwendwangu uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impupho kunyangana ezedluleyo.
Amandlandi ehlale eParliament lani bina libona ukuthi cebo bani tinasithe one faka nocingo ifence echayayo thuyuki libona injangu lezikuthi zingenziwa njani bezithuthwe ziyefaka ngapi ukuze zingabuyi ngibona ngani zingasuswa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo onguproportional representative council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu
zivine endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini ekuthola sokuphakathi utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungena.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendlelezi.
Indwangu kakhulu izovele ziluhlupho emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidle.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu iziqa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa ukulimala ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iParliamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweletisa imali nkudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le Money Laundering Act. Loba kunjalo kuchaya kuzwele abantu becine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa. So wangithathela istofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Banengi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
UDube nabanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uZulu imali. UKhansela Mxolisi Mahlangu okuward 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogramu yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba-violence ebantwini, babahlukumeza, kababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali liyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uZulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba banengi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathwele nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingabhaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Keshovic obesesitheswa icala lokusebenzela uhulumende weMelika ugwetshwe ukuba avalelwe entilongweni kwele-Russia ngomnyaka elithumi lasitupha 16 ubeliphika leli cala. Umongameli William Ruto wakwele Kenya usekhethe amalunga amatsha edala le-cabinet agoqela abathi phathintambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni bekhala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Weziphathelene lezeMelika, wayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni weNational Republican Convention oqhutshwe namuhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
La ngamazwi kawayengumongameli uMnumzana Donald Trump okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats ukulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele uMnumzana Thabanginari olandele zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Sibonile umhlangano oyi-Republican National Convention waseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya beledlabuzane elikhulu. Sibonile kule belabantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hhayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulane.
Ye, nxa sisikhangela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ungani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kamembijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokhu?
Umongameli Biden eminyakeni emine edlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, le mpila kahle nje yabantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha ke waphuma owomnyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi la amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangkhona indlela imihlangano lokuhamba lokubhodabhoda kuba kuningi kakhulu ukuthi ngoba la usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabi kwazi ke abantu sokulamadawu ukuthi bamahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hhayi uthani ke mphumule. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020 izamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Zimbabwe.
UMnumzana Gatson Sibanda, umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyatshiswa ngumlilo, ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Yes, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda nxa ngasichasisela?
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho. Liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom, ama-system achile atsha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi ukuqala kutsha ukukho konke.
Ye, lapho ke nxa lisiqala kutsha liza kwenza njani? Njalo kuba imali ukuthi lilungise idomu.
Idomu lona ngokwalo vele to reconstruct, we are looking at i-value yedomu ikhonapho ku $200,000 to $250,000. Ama-compartments aphakathi wonke sizawa replace. So i-roof sizaqala kacha, kufuna imali sibili ezwayo. Plus ikhathesi i-recommendation yokuthi sifake ama-steel trusses. layo futhi building is supported ngama pole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even i ceiling eyiyo eyayingeye wood enza umlilo wagijima kakhulu i recommendation ukuthi sifake i asbestos so that's the way to go kuningi sibili okuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngaphi sibanti izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Ye, nxa ungakhuluma labantu ungathini akukhulume lomphakathi la.
Okusehleleyo yingozi enkulu sibili it was an accident. Siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially reconstruction of our dormitory la abantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele
ye uhulumende kathembisi la ukuthi angakuthontisela kancane
ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zikahulumende bazafika masinyani vele sebesithembisile ukuzofika ngikhangelele ukuthi uhonorable MP wethu uhonorable Edgar Moyo uyemadoko district angafika anytime from now ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu
lo ngumnumzana Gatson Sibanda umphathisikolo weMadopo Mission obexoxa le studio 7 ekobulawayo abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMadopo ama uniforms
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafube
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube kuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe iStudio 7 ngeyakho
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington So isikati sabalaleli.
Studio 7 sanibona nabalaleli benu. Ngifoka vuza lapha na eDikili, bazwendu nichakawo. Yebo, hey, kuzima Studio 7. Kuyazisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje, behluphekile, ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile. Ngiyavumelana impela kakhulu nalo babothela lapha kudlala amadlali. Amadlali la adlalwa kulela lizwe. Izwe la laseZimbabwe. Kalibonge iSouth Africa, libonge iBotswana namazwe ngomakhelwane. Ngoba kube bonke laba abantu abangaphandle bakhona lapha elizweni. Ngabe sekuliwe kwafa abantu. Bona laba abasihlukumeza besithusela. Ngabe kabasekho labahleli khona manje. Banenhlahla ngoba izwe lelanzela abantu. So ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthi abantu bakithi kube kuyangami. Nokuvota lokungabayeka. Khathi kuvotelwane. Kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana. Biyeke bezibuzela into yabantu into yabo le ngelifa mhlawumbe ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe nepower ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokrasi nalokho ukuthi bethu banedemokrasi angazi ukuthi idemokrasi yabo injani yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi ngoba ungathi ingane encane umuntu omdala onama-qualifications wowuca nawo kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane hhayi siyabonga Studio 7 siyabonga
Siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapho kuStudio 7 eziliqiniso. Sayithanda bonke abalaleli kusela kodwa ungameli inkomo sithandele emhlanga. UGift Dube abantu bakithi lifakaza indaba njengokuba. Ya, iZimbabwe vela ngeke ibe lama-investors. Ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kubuswa ngenkani. I-ZANU PF yamotsha aze kuphiwe imali ukuthi nansi imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo. Abantu kade sibayafa ngendlala bese sinxa ukuhola kumbe kusemakhaya bese ukuhola abanye abantu abanye ukuthi hayi abaholi balenkomo kade sizula linanga wonke umuntu lambile akula muntu ivelu lenkomo uziyacuba phela bese kukhethwana hayi ZANU PF sidiniwe ngayo siniwe ngayo even aze kutshintshe nomnanga kwakho ungene omunye kuzofanana futhi same thing haleli lizwe linzima lela ligcina intandazo
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo Siyawezwa amalunga ayizana PF athi umnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulonyaka kunzima kakhulu 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 okwenzakala isimo sekhaya. Mina ngakwa asibone ukuthi kukhona ongakutshintsha, kukhona ongakwenza ezimbabho ukuthi ubengcono. Hayi mabagiye bona kumnandiyo, thina sisebunzimeni.
Hello Studio 7, hello Studio 7, ninjani ninjani? Eyi mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi idife abangamandebela basemathebeleni bathi singasithi idife babona umnakakho kangene, siyamthanda ngena mdala uzukhokhobe okhobele esikhundleni sakho, siyamthanda mdala. Baphelele kahle emkombeni, bebona kahle ukuthi umngabe wayenza ini, wena basafuna futhi ukuthi umnakakho abuse aze ahlale iminyaka efana kamngabe.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi we-rumba olodumo uMokis Ncube weqembu lakhe le-Mokis Connection. UMokis lwamadlalede aphezu kwamajumi amabili, kodwa uselesikhathi esithile mpela engethulanga idlalade elitsha. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani. Nawe xoxa lo Ntukwamele Sigomo we-Studio 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje, hayi sizaqalisa. Hayi ningakhathazeki abalandeli, hayi sikhona impela.
Amadlalade Ncube usulamangakhe?
Hey, sengikhohliwe, ngithemba konapho kubo 28 to 30 ama-albhamu engilawo. Ingoma mpela ezadla ubhedi ngu-Irene.
Isibone lapha ucela uncedo, sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa, ulutholile yini lolo ncedo njalo ulimani kahle kahle?
Umlimi impela ozayo saphoxa lizulu okwamanje, yaye ngangicela uncedo kumajita wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi ibe ngisponse njengomdala. Asisakwanisa ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola, kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela ukuthi ufile. Hawu, uma usufile imali eziningi, noma ucela uncedo usaphila, hhayi akula. Kodwa-ke hhayi, ngiyathelela mphela ngamagama.
Abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani?
Inamba zami zezima ufona i-0774415886 nxa ufona direct ngeZimbabwe. WhatsApp yami ngikhathesi ngiseZimbabwe but ngayidownloada nge-South African number 27 code 73720 7615.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi?
Ngingalahlithemba kwesikhona vele. Lo nyaka sazamapela ukuthi abalandeli bakhiphele, alingakhathazeki kakhulu.
Aye, siyambo kakhulu uMokis lamhlanje phuma khona phoke bexoxa noNtukwamele Inkomo. Hayi, isikhathi sesisavumi lamhlanje. Lingakhohlwa i-live talk yalandela. Olubalisemoyeni ngenjabulo ngumthombo osithembayo, uGibbs Dube. Lilale, libe lempilaviki elijukele.